Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emhlakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 2 Mpandula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunenzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane leZabu hathi lezani, so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafowabo njalo abavela kuZaphu labufoma Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitshitshini samanzi eseFNL Booster Station.
Vele yonalawa i-144 hours ayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele layafika kunkulungwane eziyisithupha 6559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezithiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla lezanu PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa ngumnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe umnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombosazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF, kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe ukuhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu bezano PF. Kunenzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hathi lezani so ngaqhakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra behlangane njalo lenhlanganiso zama-church behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela iZANU-PF sokuba uqakathele ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo ke bokuqakathekile ukuthi ucace ubana injongo yamakula la kumbe amanxusa lavele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe?
Mbona ngazana impumela eyinye engaphuma khonapha yokubana engxenye kube le international inquiry engakhangela kudlwangudlwangu bezanu-PF. Okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla achiyeneyo kwenhlanganiso ezichiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe kuludubo lomkhonomi kuludubo njalo kwezombangazwe kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980 kuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle iZANU-PF ayibusi kuhle isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala so ngibona azanenye impumelelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi lombusazwe lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugurawundi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Yakobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi eFernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi. Umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ngananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama 48 hour water shedding azisabatholi. Njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding. Kodwa lezi ngensukwana ezidlulileyo bezokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lo hlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhanyana ukuthi ngabe buyancedisa abantu. Yebo, ye kwezinye izigaba buyancedisa nxasena sithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu babiza amabhawuza. Kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abachiyeneyo kakhulu bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini. Sikhuthaza ukuthi basebenze lomphakathi ngoba abantu nxasokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo. Kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazone. Futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa amanzi kawa ahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi. Njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingaze yathi stick 100% to i-timetable yabo yamabhawuza, ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngeSunday lange-Wednesday kumbe ngeMonday lange-Thursday. Kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks. So sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza onalawo, bangalandeli kakhulu i-timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli ukuze bathole amanzi.
Ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lolwamagetsi alukhathazi kangako abantu, liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili.
Yebo, emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe, kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxa siwaqathanisa la manzi. Amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke. Ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo, kodwa-ke kawahluphi kakhulu. Sibe sesisithi-ke thina manzi yiwo ahlupha kakhulu. Siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting, sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-NUST lezakhamizi, sisitsho ukuthi udubo lwamanzi koBulawayo kuyini okungenziwa. Yabuya imibono etshiyeneyo, so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela, kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela, ngumlando kahulumende. Ngakho-ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona, ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe koBulawayo. Inqubekela phambili izaba khona ukuthi sigqoqisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele.
Inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakoBulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve, solungaphi lolu daba?
Kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka kumbe sezethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili ukathi kuvele kuyini okwenzakalayo, njalo bahlukuluze kanjani abantu. Udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba, njalo samele impumela emadale omthethwandaba. Njalo kasoze sime khonapho kungakhani ngazantu akule mpumela engacaciyo, zaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi, ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu, njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Gada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebotshiweyo uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaShingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe, kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe okuvala umngcele weBay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obed Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo lithumele ngeWhatsApp.
Ah, sarbona mthokazo muhle. Siyabonga izinhlelo ezindle ezizwakalayo nabantu besinika befakaze. Ngikwese kuthandila umhlobo leRadio Lula asikhulumanga sikhuluma into zazenzakala ezindaweni. Siyabonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo. Khona ngapho eGwamba kwesivalo eGandangula khonapho komoyo ngivuke badala ndiyavuka kodwa kuJumaica esivalo eGwalupa uzobamba istrip road khonapho umakhelwane wami uManiman eDaluka avuka malume maziwa khonale Malaba ngiyaphika bakithi eGoholi ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami. Siyabonga kulale inhlelo uAndrew Makwati khonale makomo yophile mfowethu. Hlelo ngezakho ngiyadinwa ukusikela inhlelo zethu seStudio 7. Ukhulumayo ngumoveni weDaluka.
Salibona ni Andrew Studio 7. Mina ngithi khona nanga kwaKenkom nanga kwaKaphume esihlalweni sesihlibekile sibheke kakhulu sakwazi ukuthi senze njani ngumnangakwa makusenza umnangakwa kaKaphume esihlalweni kaKaphume umnangakwa esihlalweni kaKaphume mina ngubhimu le yotholakala eShasha.
Salibonani ngaphu Studio 7 linjani bakithi. Hayi, mina ngiyaphila. Ngilapha esabeleni sasemguza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho ukuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament. Kambe sure uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018. Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseParliament ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa i-term yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo, i-career yabo kupolitics isihle yacina khona. So kuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuyele. I bet my last cent vele akula muntu oyabuye wine we-MDCT futhi.
Nibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hayi, siyambona lo mbuso kwamnangagwa lo bantu bakithi mani, mbuso kwamnangagwa mani. Kathi umnangagwa waye bengajiki kuphela be-resign ngesihle. Kungcono laba abantu bechawa ngumoya kancane. Beke be-resign nje kahle. Hayi, lizwe libehlule. Hayi, ngeqiniso akumelanga umuntu uzondwe abantu ngale ndlela. Umnangagwa wantu waminyanya bani. Iqiniso waminyanya lo muntu okulo muntu omfunayo lo muntu. Loba nje kuthi uyakhuluma leso silungunyana sakhona, ashemu mani. Ngabomnangagwa mani, ashemu mani. Yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla atshisayo emlonyeni, uyagagasa akazwakali ukuthi uthini. Kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo umnangagwa kuthiwa kukhuluma isilungu? Kambe umuntu owangena ngokuthathela umngabe engayazi lutho, vele kayazi lutho phela lo muntu otshiwe kabayazi lutho bonke labo. Kuqanjelwa nto eziba kuthi afuke uvusa ilizwe. Ilizwe livuza njalo ungafundanga. And two, akusela abantu ababafunayo emazweni abo. Lihlazo leli, lihlazo phela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo abantu abalesikolo bazithiyela nje kahle. Hayi bantu, thina sekusehlule lokhu, abathathi abasekele mbono engcono. Hayi phela lokhu lihlazo leli. Kujike ukuthi ngavotelwa ngabantu ngawina ama-election. Uwina ama-election usathumba abantu, usabulala abantu, usathumba abafazi, urepa abafazi. Hayi lezi lihlazo leli. Ayi laba bayangisa lapho emazweni lapha vele sebekhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo akula abantu vele ubona kumele bevalule amaboda bengayindawo abantu bezana ukuphila.
Injani kuStudio 7 ukhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngiseSouth Africa okhangele ngezamasiko esintu. Ngithi kumthokazi omuhle nginjani ngelinyelela lonke ngisingakhohlwa imvunulo yakithi. Thina saziwa ngemvunulo, akumelanga siyeke ukuvunula, kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele. So ngiyacela sizwe sikamthakazi ukuthi asivunuleni ibheju aligqokwe, ilo elisenza sibe ngamaNdebele apheleleyo. Ngiyabonga. Uyani okhulumayo, ngizalwa enkaye ingcishi kwezamasiko. Ngiyabonga.
Sasibonani balaleli be-Studio 7, mina uNqobile eBulawayo. Thina lapho sihlutshwa ngamanzi eBulawayo, Bulawayo ongayila manzi, siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi, ninjani? Usakazi, ngumbono wami indaba kahulumende le othi uyabisela amapulazi kubanikazi. Shukuthi njengoba izanu labo zikhona izikhulu zezanu ezazinika amapulazi kwaza waphindisela emuva nawo. Imbuzo engilawo umsakazi wami wokuqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amapulazi bathatha lezifuyo zabamhlophe, bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emaplazini la msakazi wami. So ngenye indlela asebeqala isiqalwa nguhulumende wezana, shukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu abathathi. Uma senza kanje sebonisa sobala ukuthi sehlamukela umphakathi. So asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emapulazini bahlale, uzababisela emuve bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani? Sazomnyabona.
Ma ndinjani ku-Studio 7, ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama. Ha, ngamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani. Wonke umuntu ophambana leZANU-PF, ophambana lombono weZANU-PF sokulicala. Wonke umuntu ophambana lombono weZANU-PF sokungani licala elikhulu sokuthiwa hayi luka safanelanga aphume phandle sokufanele woneni. Ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa iZANU-PF sokufanele ahlale phakathi. Lokhu sokuyiyangisa lokhu.
Mazo enu lina badaleli betu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usexothe umkhokheli webutho wafaka owagxothwa ngowaye ngumongameli walelo lizwe. Elebotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucatshangelwa kuDJF. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe, kwaqhamuka udlakela, kwathiswa izakhiwo. UTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi. Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esine ngamapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama, abadubula, abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efake idolo lakhe entanyeni omunye umuntu wahlala imizuzu okuphose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esine ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ama ebabulala, and then abantu bese besukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kuphi.
Ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu bona lo besububona busenzakala, bungabe bubangelwa yini njalo bulakho yini
gcina sebufika kusibanga esingenzi.
Ubudlwangudlwangu lobo buyaqhubeka buqhubekela phambili nsuku zonke emadolobholeni atshiyeneyo. Wesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobo ukuthi nxa sobuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu sebuyilewe endayeni enje. Abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ngani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo. Okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama. Kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika. Siswele ubukhokheli singamhlaba wonke indaba sibona udubo lo lesibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhele obuqinile njalo obuqondileyo. Emelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokho kodwa uma abantu bamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bebulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani kuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese Maryland.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever sent, always real, never fake. Wifey material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Gitchelli, I'm a panicheria. Gitchelli, I'm a panicheria. Gitchelli, I'm a panicheria. Gitchelli, I'm a panicheria. Oh, I'm a bullshit. Oh, I'm a bullshit. Oh, I'm a bullshit. Oh, I'm a bullshit.
Got me feeling good. Got me feeling great. Walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Babies got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, quartering on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle.
Singa ka
Mqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yeSouth Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakobulawa wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.